ulandela isinqumo sikahulumeni sokwesula ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe abaphila ngokuthenga impahla emazweni afana leBotswana besiyathengisa ekhaya baselelelwe ukukhonona okukhulu. Umnumzana Rodwell Dlovu yena othenga imigqoko eziyathengisa emkambo Flea Market koBulawayo uthi okunzima ukuthi bona kuleBotswana bathenga amapula kodwa uma befika ekhaya kumele bathengise ngedola leZimbabwe.
Ngokuqala besisiba lethuba lokuthi sithengise ngepula, ngerandi kumbe ngedola lase-America. Kodwa kathesi okuchoyo ukuthi unga ungakwenza lokho ubuze naleyo mali usungabotshwa. Njalo ma usithengisile usuka kube lohlupho ukuthi sokumele ukuthi imalana uyitshintshele kubhondi. Ungayitshintshela futhi kubhondi sokumele ukuthi ungase ufuna ukuya phandle uqase futhi udinga ipula le-America kumbe irandi ngoba ibhondi alivunyelwa phandle.
UNkosazana Sihle Sibanda othengisa impahla endlini efana lamagedlela kagezi lezitofu uthi ukuswelakala kwedola leZimbabwe emabhanga kanye lemkambo omnyama lokwehla kwesisindo salo nxa liqathaniswa nedola leMelika kutsho ukuthi kuba nzima ukuthi bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungakhangela ngesikhathi kungeniswa imali yeZimbabwe irate bekuyi-1:2 kodwa khathesi isikhwele okwamagama. Ukungahlaliseki lokhu kuba nzima kithi esiyabe sifuna ukuthenga ngemali yakwamanye amazwe.
Inani eliphezulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi ekhaya liphila ukungena emazweni afana leBotswana kanye neSouth Africa ukuyathenga impahla yokuthengisa. Ngaphandle kwemali abanye abafana lomzala Rodrick Dube bathi inhlanganiso ebona ukuhlawulwa kwemithelo eZimbabwe Revenue Authority iZimra iyathatha okumele kube yinzuzo behlawula ngemali yakwamanye amazwe kwezinye impahla.
Kulezinye impahla othola ukuthi umthelo wazo uhlawulwa ngemali yakwamanye amazwe emngceleni. Lokhu kudala ukuthi sibele reduced profits. Ngakho uhulumende ngesimo esikuse ngabe uyehlisa umthelo weduty njalo nawo ubhadalwe ngemali yakweleZimbabwe.
UDube ukhonona njalo ngesinqumo sokuvimba ukungena kwamafutha ezimota wona asedula okwamagama eZimbabwe.
Ifuel lingavunyelwa uma ungena layo vela phandle kwelizwe. Isizathu ukuthi ikhona ekhaya kodwa khangela ukuthi iprice yawo ikhwele njani kulamalanga.
UZulu ukhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukufaka iziqondiso zokuvimba ukugudeka komumo womnotho elizweni osekubone intengo yamafutha ezimota ikhuphulwa kwesine lokhe lomnyaka uqalileyo izolo okuza kwenza le ntengo yempahla ukudla lokunye ikhuphuke njalo nje. NgingumaThingwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHarbron kwele Botswana.